kati sendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izilukandaba mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni ho studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 25 zikumfufu 2019 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje likhefu elafakelwa ukutshengisela kusolwa amazwe angentshonalanga ngokwethesa izijeziso zenotho inkokheli yebandla lezano PF.
So izinto zomnotho lezi zikhona izinto ezenze amakampani amaningi ahlala phansi esile kukuthengisa amabhenki aweZimbabwe angenelisa ukusebenza lama mabhenki amazwe nawo lamabhizinisi engavunyelwa ukuthi basebenze leZimbabwe.
Kodwa abanye bayasola ukutshengisela lokhu besithi ukuchitha nje isikhathi kuphela.
Uzi umuntu uyabanjwa namhla kusasevuke sekhutshiwe. Ukhangele onasa ezabo command agriculture zona lezi zidliwe zadliwe, but still thina sabe lokhu esiblema ama-sanctions.
Kubanjwa indizamtshina yeZimbabwe kwele South Africa ngenxa yokungabhadala isikwelede.
Bekumele ukuthi ngesehlaka lesinjengalesi babe lamahloni bazinuka amakhwapha. Manje njengoba navele sibazi ukuthi abantu bezano ngabaphangi abahuquluzi, akumangalisi nxa izehlaka lesinjengalezi o izinto ezinjengalezi zisenzakala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Namuhla likhefu elafakelwa ukutshengisela kusolwa amazwe angentshonalanga ngokwethesa izijeziso zenotho inkokheli yebandla lezanu PF. Lesi isinqumo esasekelwa ngumanyano weSADC lowe-African Union. Kodwa akulalizwe elikhanya lizafola lamuhla njengalokho okwakukhangelelwe lanxa amanye amazwe afana leSouth Africa, leTanzania, eza tshengisela ezigodlweni zabameli bawo emazweni achiyeneyo. Ukutshengisela kwalamhlanje kubikwa kuzachitha imali edlula izigidi ezine $4 million. Kubikwa kuzaba le micimbi echiyeneyo ilizwe leZimbabwe lonke. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomeli webulilima West edalele parliamente umnumzana Dingumuzi Phuthi oyibandla lezano PF. Othi abahlali bebulili imali mangwe bazafola idolobheni lePlumtree lakwamanye lakwezinye indawo lamhlanje, njalo yena lamanye amalunga ebandla lakhe bahle basala eHarare ngemva kokuphetha umsebenzi kuleli dale besenzela ukuthi bafole labanye babo edolobheni leHarare.
Nxa sikunanzelela abantu bakithi bahlala emaphandleni, ngakho-ke kuba lula nxa sithe sonke nabebulima isla lelibulima wes sahlangana endaweni eyodwa satshengisela njengabantu abavele behlala bonke nje. Ngakho-ke ngikhuluma kanje kuzaba lokufola okuzakwenzakala etown ePlumtree, kube lokufola njalo okuzakwenzakala endaweni zaduze leTheganga usiya eBhagana. Ngikhuluma kanje dadewethu ngisanda kuqeda umsebenzi wePharliament. Kangihambanga ke ekhaya namhlanje. Sonkeni nje singabameli zendawo ezijiyeneyo kudale lePharlamente sikhonapha sibe ngabazafola sitshengisela siphethe uhlelo olokusekela kakhulu umongameli welizwe ubaba uPresident Edwin Nangagwa ukuthi ancediswe ukwenza ilizwi lakhe lizwakale njengalokhu asekwenzile ukuthi amazwe awesadaka amamukele ukuthi liqiniswe ama-sanctions sebulele ilizwe leZimbabwe.
Kodwa abanye basola bathi lokhu yikucatsha ngomunwe nje ngoba ziningi izehlakalo zenkohlakalo ukuhulumende okumele azilungise ezingalakwenza lezi jeziso.
Dadewethu, kulento okuthiwa yipropaganda emhlabeni eyokuthi nxa kusenziwa olunye ulutho omunye uyabe senza olunye ulutho oluphambana nalolo olwenziwayo. Wonke umuntu uyakwazi ukuthi ama-sanctions abuya eZimbabwe ngo-2002 lango-2003 ukuthi izigera ngumthetho okona uParliament yeAmerica owavotelwayo ukuthi kunikwe izijeziso zomnotho phezu kweZimbabwe ngemva kokwabela abantu bayo umhlabathi. Ipanitwa ukuthi iZimbabwe inayekelwa injalo izaba lokumfundisa amanye amazwe e-Afrika amaqhinga wokulwa ulwela lokho kungokwakho ngesikhiwa kuthiwa yi-domino effect, hence the punishment. So izijeziso zomnotho lezi zikhona, izinto ezenze amakampani amaningi ahlala phansi esileke ukuthengisa, amabhenki weZimbabwe angenelisi ukusebenza lama mabhenki, amazwe lawo lamabhizinisi bengavunyelwa ukuthi basebenze leZimbabwe. Ngo-2003 owayemele i-America ngaleso sikhathi owakuthiwa ngu-George W. Bush wakhuluma ngamazwi akhe kuthethethwa izijeziso zomnotho phezu kweZimbabwe, wathi Zimbabwe has become an unusual threat to America's foreign policy. Wathi owayelikudale le-Senate okuthiwa ngu-Chester Crook, wathi we should remove ZANU-PF by making the economy scream. Kodwa asichongo ukuthi akula busela obukhona ebantwini lapha nalaphayana okuthiwa yi-corruption ngesikhiwa.
Alo-ke ngumnumzana Dingumuzi Phuthi, ummeli webulilima West edale lephalamende engwebandla leZANU-PF, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Kusenjalo, iningi labantu lithi uhulumende kumele ahloniphe amalungelo oluntu, alwisane lenkohlakalo ephakathi kweziphathamandla zakhe andubana kukhulunywe ngokwesulwa kwezijeziso zomnotho ezetheswa iziphathamandla zebandla leZANU-PF lamankampani alobudlelwano labo. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Unkosazana Lungile Masuku, isakhamuzi seGwanda, uthi urhulumente weZimbabwe kumele aqale azinuke amakhwapha alwisane lenkohlakalo eselizweni engakakhaleli ukwesulwa kwezijeziso lezi.
Asiqaleni sikline indlu yethu ngapha singakakhulumi ngokwama-sanctions. Kade singakhangela izakhi yona leyo iyaqalisa ukuthi ibambe ama-corrupt officials. Umuntu uyabanjwa namhla kusasevuke sekhuthiwe. Ukhangele onasa ezabo-command agriculture zona lezi zidliwe zadliwe, but still thina sabelokhu esiblame ama-sanctions.
Amazwi akhe asekelwe lilunga lebandla le-MDC umnumzana Thandeko Zindimkandla othi izijeziso lezi zaba khona ngoba kwakukhona okumele kuqondiswe okwase kuphanjanisiwe.
Ngakho-ke nxa amalungelo lawo elokhu esephulwa nsuku zonke, abantu betshaywa, benyamalala, bebulawa, kangiboni ukuthi sibili kulo muntu ongaba nenhliziyo yokuqhubeka esinceda. Izijeziso zenotho yikutshela laba babusayo abaganga abaxhwalileyo ukuthi yilani umkhuba wenu lo omubi.
Umnumzana Malaki Nkomo webandla leZANU-PF uyakulandula lokhu. Uthelebhilithani lethula lezijeziso njengendlela yokuphindisela kulandela uhlelo lukahulumende lokuthi athele abamhlophe umhlabathi.
Ukuba khona kwama-sanctions lokhu sokuphambanise impilo zabantu abaninginingi, sokuphambanise amabhizimusi aleli lizwe lakithi kweleZimbabwe, ngoba ukuthi abantu bazi baphile ikubana belabudlelwane lamanye amazwe, ngoba awungeke phela uthole yonke into elizweni lakho. La ma-sanctions okuthiwa akhona izijeziso zenotho lezo, ngokubona kwami nabona kwizijeziso ezivele zingafanelanga ukuthi ngabe zikhona, bajezisele ukuthi indaba bona basukume mama bathi bafuna umhlabathi wabo.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi iloba yiliphi ilizwe lilakho ukusikhethela abangane, kungakho leBrithani leMelika akalacala ngokwethesela eZimbabwe izijeziso.
Kufana neZimbabwe nayo inelungelo lokusho ukuthi sidlelana lobani ngezizathu ezithize, kasidlelani lobani ngezizathu ezithize.
Unkomo ugcizelele wathi urhulumente wakuleli kumele ahloniphe amalungelo ezizalwane zeZimbabwe.
Indaba yama-sanction le ikutshaya igabha nje elibanga umsindo kungela lutho olwenzakalayo. Abantu beZimbabwe bayahlupheka, bahlutshwa kakhulu ikungaphathwa kahle nguhulumende wabo, kabahlutshwa ngama-sanctions.
Urhulumende wakuleli uyethule isinqumo sokuthi kusasa mhlaka-25 Mfufu kube likhefu ukuze abantu bengayi emsebenzini ukuze bathole ithuba lokutshengisela bekhonona ngobunzima obudalwa yilezi zijeziso. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Ncube. Lokhu sikudaba lunye. Unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Obet Mpofu uthi uselahlekelwe imali eningi kakhulu ngenxa yezitsheso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla elibusayo. Umpofu utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi amanye amankampani akhe asebhidlizwe izitsheso lezi athi zihlasela wonke umuntu weZimbabwe kungakhathalekile ukuthi yisiphathamandla sebandla lezanu PF kumbe ngomuntu nje mathupha. Lanxa elemelika lisithi izitsheso lezi zafakelwa inkokheli yebandla lezanu PF hathi ilizwe leZimbabwe lonke.
Lezi mali ezinengi okumalisayo ezabhalwa mina ipolosi ngirana amarokuza nama-companies e-tourism, ama-lodges njalo lama-boti athwala abantu ama-tourist lama-izimoto ezithwala abantu ababona inyamazana. Abantu laba babhadala ngama-credit cards avela emazweni, kodwa ukuthi imali yakhona nxa sikliwa khona lapho ekliwa khona bangabona ibizo lekhampani lelo base bayithatha imali. Lezi mali ezidlula amamiliyoni amaningi ezivalelwe ngaphandle, and ukuthi kugcina sekuswa kuzima ukuthi siqhathe abantu abaningi okumele sibaqhathe ngokuthi sasiqhathe abantu abaningi, kodwa sese abantu bebalutshwane ngokuthi izimali azilethwe elokuzeni kukhampani. Bake babone upelta ikhampani le ngekampofu kumbe ngekamisis Mpofu kumbe ngeke umuntu lo okuthiwa khona uyinkokheli eZimbabwe bayayithatha imali leyo. So kuba nzima ukusebenza.
Singathi imali leyo Mpofu ithathwa mbani?
Ithathwa i-American lokuzeni i-State Department. Balelo ngathi lokuzeni yamadola wonke nxa yawusebenzisa amadola e-America ubhadala eninto ofuna ukuyithenga mbi kubhadalwa imisebenzi eyalibhadelele njengokuthi ama-tourist ehlele emahoteleni ethu kumbe ahlala banika i-service yithi. Nxa sikliwa khonale ngothi idola i-US dollars vele ngakithi ibhadale ibhadalela i-service eyenziwa ngaphandle kumele idlule ku-State Department lapho ekliwa khona. Then bayibona ukuthi ena imali le iyakhe umuntu lo abamzondayo bayivala.
Singathi wena Mpofu
ngwakhoinobufakazi bakhona izimali zonke ezobe zivandile kuyabhalwa ukuthi amabhenki akutshela athi hayi imali ibuyile sibili kodwa kuthe singayirelease.
Singathi sibili ule mali eningi kakhulu ukuthi ungabe ule figure sibili yokuthi hayi imali yami
imali eningi almost 10 million.
Pho manje uzayithola zokuthela?
No, uzayithola njani ama-sanctions ekhona? And akasimi ngedwa, kulabantu abaningi ama-businessmen, ama-companies, ama-banks lawo uthiwa under sanctions yabathatha izimali. Yikho amanye ama-banks avala khona ukuthi khona izibandla zakhona zigcina sezivalele. Ukuthi khona ukuthi babulale vele ibhizinesi ethuthukisa ilizwe laZimbabwe like in our case njalo ediliza abantu abasebenzela uhulumende njalo abakhanya bengabantu abakhambelana lo mbuso welizwe lelo.
So singathi-ke le bhanga yakho lena wawulayo ingabe yadilizwa ikhonokho vele
kulezi mali ngezimangalisayo ezabanjwa khonale.
Lo-ke ngumnumzana Obet Mpofu, unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu PF ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esenyamendlovu esabelweni seMatabeleland South.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inkampani yendizamtshina eZimbabwe ihluthunelwe indizamtshina yayo yinkampani elawula ukusebenza kwamagceke endizamtshina kwele South Africa phezu kwesikwelede esibikwa singena kuzigidi zamarand. Iziphathamandla zeZimbabwe zithi indizamtshina le ibanjwe yi-Airports Company of South Africa ngolwesithathu ntambama egcekeni le ndizamtshina ele Oliver Tambo International Airport. Le yiyo yodwa indizamtshina eZimbabwe esebenzayo ebisiselisebenza njalo ukuthathwa kwayo kuthiye izihambi zitshelwe ngamanzi egcekeni leli kwele South Africa. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho lezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Aluba abakhokheli bezanu bebezikhangela njalo bezibona njengabantu abangabakhokheli abaqotho, bekumele ukuthi ngesehlaka lesinjengalesi babe lamahloni, bazinuka amakhwapha. Manje njengoba navele sibazi ukuthi abantu bezanu ngabaphangi, abahuquluzi, akumangalisi nxa izehlakalo ezinjengalezi or izinto ezinjengalezi zisenzakala. Kodwa khona okwenzakeleyo kusitshengisa ukuthi indaba yama-sanctions le abalokhu bebhizi bekhuluma ngayo iyize nje indlela nje yokuzama ukuvika lokuvimba inkulumo yobomi babo lobuphangi babo asebebenzile iminyaka yonke le bebulala ilizwe laseZimbabwe. Khona konke okwenzakeleyo kufanele ukuthi umhlaba nxa ukukhangela labantu bonke bakuzwisise ukuthi kusitshengisa ukuthi izanu yehlulekile ukubusa. Sokuze kulamuhla akulalutho elwenzileyo olungatshengisa ukuthi ibibusa ngokuqotho. Njengoba nakho kunje kathi siyazi umbuso lwabalawo ngumbuso abawuhluthuna ngodlame, konke sebeyehlulekile ukuthi bakwenze, sebeyehlulekile ukuthi baphumelele kwezombusazwe ngitsho lezomnotho, sebevika ngokuthi bakhale ngama-sanctions. Iyo indlela engathi kufanele sikhangele isehlakalo lesi esesenzakele ukuthathelwa kwabo indizamtshina ngayo. Kusitshengisa okuningi ngezani, kusitshengisa okuningi ngelizwe leZimbabwe ukuthi liphelile.
Inkampani yakwele South Africa ithethe lindizamtshina ngesikhathi uhulumende wakulelo lizwe ezabambana lohulumende weZimbabwe namuhla. Kuhlelo lokukhankasela ukwesulwa izijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF. Utheni ngalokho?
Ele South Africa kalikaze vele layithatha indaba yezijeziso le eziphanyekwe kunkokheli zezanu umnankagwa labo bonke abaphanga asebenza labo, alikaze layithatha indaba leyo serious. Ele South Africa likwenza konke lokho okutshengisela nxa liza kwenza kuyindlela nje yokubavala amehlo, ngoba vele eqinisweni ele South Africa nxa likhangela iZimbabwe libona ibusiness kuphela, imarket yokwenza ibusiness yokuthi inkampani zeSouth Africa zivule zinabe zigxile impande zakhe umnotho weSouth Africa ukhule uye phambili. Ukuthi ngokuqotho bazama ukuncedisa eleZimbabwe ukuthi izijeziso lezo ebeziphanyekiwe zisuswe, abalandaba lakho lokho. Eqinisweni abeSouth Africa bayakwazi ukuthi izijeziso ezikhona kweleZimbabwe izijeziso ezibunjwe yiZANU PF, labo bonke abakhokheli iZANU PF bebulala abantu kusukela ngo-1980 ikukurawundi kuze kuzofika nalamhla abantu asebebulewe langendlela izanu eluthe ngayo ilizwe yalichiya lithe bhazalala lilele phansi, ibeqhubeka nalamhla lokhu belokhu betshontsha konke abakwenzayo. ele-South Africa bayakwazi lokhu, inkokheli ze-South Africa ziyakwazi ukuthi izijeziso ezinkulu ezukuzulu wonke waseZimbabwe, umntwana wonke waseZimbabwe, izijeziso zezanu ezilethwe izanu kuzulu wonke waseZimbabwe, kumbe ngithi umntwana wonke waseZimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga, ingcwethi ecubungula izombusazo, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseBhilitane. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi inkampani yakwele Russia ethiwa Union Wagons of Russia isilobelane isivumelwano sokuvuselela inkampani kaloliwe eye-NRZ. Lokhu kuza ngemva kokuba idale lekhabhinethi lesule isivumelwano sethenda esasiphiwe inkampani yezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe eDiaspora Infrastructure Development Group. Iphephandaba leThe Independent lithi amankampani akwele China sesule isivumelwano semali edlula ibhiliyoni elilodwa kulandela ukuvela kobufakazi bokuthi iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe zachaphaza imali eyizigidi ezilithumi i-$10 million. Imali le yayimele isetshenzise ukwakha igceke leRobert Gabriel Mugabe International Airport. Iphephandaba leNewsday lithi odokotela asebekhalele umsebenzi okwenyanga phose ezintathu. Bathi kabayi toniswa emsebenzini ngoba le mali yokuya emthethwani ndaba wezisebenzi vele abalayo. Njenge sengidedela emuva balaleli ngilichiye ezandleni zenu ye lisipha ke imbono yenu elisithumele yona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 kodwa ke siyalicela abalaleli ukuthi lingathuki njalo lisithumele imlayezelo engedluli i-2 minutes ukuze senelise ukuyifaka yonke emoyeni siyabonga
Sanibonani kustudio 7 mina igama lami ngu-Adolf Shaba ngilana eSouth Africa eJohannesburg mina into yokuqala engikhala ngayo ile match ukuthi abakhala ngayo xa kwizana uPF efuna ukwenza imatch bayavunyela kwenziwa nje ngendlela abafuna ngakhona kodwa uma kungabanye amaphathi lakhe MDC ibifisa ukwayeza ama-demonstrations kodwa bayala kodwa noma bengase bezama ukwenzana lokho ngeke kuze kubayenze bebe popular And into yokuqala wonke umuntu eZimbabwe uyakwazi ukuthi iZimbabwe ayibulawa ngama-sanctions ibulewe yi-corruption yeZANU-PF labantu bayo kuze kufike lana izwe likhona yibo abatshontshileyo i-diamond yakomaranga ayitshontshwa ngama-sanctions atshontshwa yibo kubo konke vele okwenzekileyo vele yibo abayenze iZimbabwe yazithola kulapho esikhona njengamanje ngibuye kule ndaba kaThokozani Khoko uThokozani Khoko ma kube uthunyiwe ukuthi ezodilize MDC kube uthunyiwe ezani one abanabantu abamthandayo akanayo isupport ungenile kwi-election wahluleka abantu bazibonisa ukuthi bafuna abantu ukuthi abe umholi we-MDC sibuye kwenziwa i-congress bathi bamkhethile uChamisa angazi ukuthi usafunani kasichiye kasimele khatshana le ngoba uzobe lokhu ethi abantu bangahamisa vele ngoba vele abantu bezimbabwe ngeke into ayenzayo ubeka nje impi phakathi kwakhe nabantu bezimbabwe uzabe sithi abantu bayamhlukumeza athi ye uChamisa umthumela abantu akula muntu othunywayo vele into ayenzayo iyacaphula abantu abaningi kakhulu
linjani balaleli labasakazi be-studio 7 hhayi siyaphila ye hhayi imbono bakithi besikhalaza kakhulu kuZANU-PF sure ngoba okwenzakalayo sikhala kibo ngoba yibabaphetheyo ukuthi ngabe bayabisela idola lisebenze lerandi kubakithi abantu bephile esikho khona ngumba bakuboni abakuboni yini alikuboni yini bantu bakithi ngoba okwenzakalayo izinto iprice ichajwa ngedola ezitolo kathesi sebewathatha bethengiswa bethenga ngawo private ukuthi lihle livule ngoba kuyatshengisa ukuthi lehlulekile ukuwamisa kungcono kakhulu ngoba abantu ukuthi besebenzisa imali zabo ngokutshontsha angathi bayatshontsha akurayithi zamani shuwa kanti kwehlulani into nje lula nje ukuthi abanikazi bezimali kabayali ukuthi zisebenze lina yini liyalayo ukuthi sizisebenzise lina lilazo yini ezindlini kumbeni njalo vumelani imali lezi zisebenze ukwenzela ukuthi lizwe lithuthuke olayo lobebuya ebuyelayo uyakwazi ukuthi uzafike isebenzi sizazicina ifike ebank number 2 zamani ukuthi likhulumela laleli jaha uthiwa nguChamisa shuwa likhangela ukuthi ilizwe liyawa ifa daily daily lithuli kuphela lithi kuyalunga kuyalunga akulanto ezalunga lingakhulumanga le lazwisisana kwabanjwana kwalungiswa abantu bebonke ngoba layo labantu abaningi khona kwa-aroda adonsela muva ngakho liyakubona ukuthi kuyalehlula likhala ngama-sanction amarandi akhitshwe ngama-sanction amadola akhitshwe ngama-sanction akhitshwe ngabantu uhulumende eZimbabwe ukuthi angasebenzi ebantwini sekungathi isikhathi samabhunu okuthwana kokuthwana umuntu avuzange natibhiya kodwa bona beyinatha yikho khona ukuyana phela ngoba lina liyawasebenzisa kodwa abanye liyabalisa anyabonga umageza.
Ngiyabingelela kakhulu 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 ku Studio 7. Igama lami ngikhosteli. Hayi, mina ngibona nje lokho kwezano okokuthi bebizisa daka ukuthi izoprotesta kanye nabo. Ikudlalisa isikhathi, badlalisa nemali. Ngoba yabona la leaders we SADC la yiwo lahuquluza umnotho waseZimbabwe. Omnangagwa abakhipha wonke umnotho wabanikeza imali kunina zam ukuthi abantu abayikhuluma labase-America bayikhuluma nabakuphi badlalisa imali. Khona manje yabona nango uThokozani Khupe naye uyalwa, ulwa nawethamisa nabo Love More Maduku balwa noThamisa istedi sokuthi ngabe balwa nezanu eyiyona eseyenze umnotho weZimbabwe walala phansi ngogedla, asisela lutho. Kodwa bathatha imali bethenga ama-leader, especially South Africa iyasibulala. Ifuna ukuthi thina amaZimbabweni sibe izigqila zabo, yonke into enhle siyibonele kubo njengoba manje nje badlala ngathi. Ngabe kuthiwa kukhona abaziyo ukuthi bake babona ukuthi kathi South Africa le yiyo ekhokhela i-SADC, eyiyo etshela ama-leader wonke lase-SADC ukuthi abayenze yini belomona kangaka ukuthi iZimbabwe nayo ikizimele. iZimbabwe nayo ifuna ukuzimela phela abantu. uThamisa ukhethwe ngabantu, ama-opposition party aseZimbabwe ngabajoyina izanu ngoba siyabona ukuthi alwa naboThamisa, MDC kaThamisa. Abajoyina izanu one time, ngicabanga ukuthi uThamisa angababitha kunjalo. Asikuthi mina ngumlandeli wakhe. Kodwa uThamisa angababitha uThokozani Khupe, Love More Maduku abajoyina izanu bezama ukuthi mhlawumbe bengathola nabo amavoti emaningi. Ngiyabonga.
Hayi, siyabonga lathi balaleli. Njengokutsho kwami, sicela lenze imilayezelo yenu ibe mfitshane. Inombolo +1 202 465 0318. Siyabonga. Direct from Washington, the voice
of America, VOA.
Okwamanje-ke ke sikhangele ezenzakala lapha kwele Melika. Umgcinisihlalo wekomiti yezemithetho edalele Senate yeMelika, umnumzana Lindsey Graham, wethule amazwi okusola imizamo yamalunga edalele House webandla lamaDemocrats yokufuna ukususa umongameli Trump esihlalweni ngalokho okuthiwa yi-impeachment ngesilungu. UGraham laye uke wasola uTrump kuyona le iviki, uthi okufuna kwenziwa ngamaDemocrats kuyizeleze, ngakho kumele kusolwe nguZulu wonke. Kodwa amalunga amaDemocrats aqhubekele phambili ngohlelo lwabo lokucubungula izizathu zokuthi bengamxotha njani uTrump esihlalweni. Zabalazo, Slovo Lotambo, ingoma yamaqabane. Sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngo 7:30 ntambama. Ye, kusasekuseni, hayi kuhlelo lokusena lukho, langesonto alukho. Luzaba khona ngomvulo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi libe lempelaviki enhle. Abayomatsha asazi le amatsha abangayiyo. asazi lapho khona ngapho, kodwa ke libe lempela viki enhle.